ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana buya kugcina lokho kwangena embusweni uMongameli uMokgweetsi Masisi esihlalweni ngomnyaka ka-2019 kwakungela kuzwana ikakhulu phakathi kwenkokheli yasembusweni ngaphambili kukaMasisi loMongameli Emmerson Mnangagwa kusetshelwa bomnumzana Robert Mugabelo Ian Khama kodwa khathesi uMasisi loMnangagwa bakhanya sibe ngamathe lolimi ubudlelwano busiya bugcina umhlangano weBayi National Commission ozathatha iviki lonke edolobheni leMount kweleBotswana ngeviki ezayo utshengisa ukugcina kobudlelwano phakathi kwamazwe omabili ngaphambi komhlangano lo uMnangagwa othumele inhloli yakhe usiphathamandla kuofisi ebona ngendaba zikamongameli udokotela Simbarashe Mumbengegwi uzahlangana loMasisi uMasisi utshele uMbengegwi ukuthi eleBotswana lisuke lilahlele eZimbabwe njalo lizaqhubeka lwela ukwesula kwezijeziso zenotho ezetheswa amanye amalunga kahulumende kaMnangagwa ngamazwe angentshonalanga ocubungulezo mnotho umzana Andreas Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi amazwe omabili akhulume kakhulu ngendlela angathuthukisa ezamabhizinisi lokungena kalula kwempahla phakathi kwamazwe lawa
singakhangela kathesi i-Africa yonke jikelele ikhuluma nge-Africa Free Continental Trade manje thina singomakhelwane sakhe sini nxa sisehluleka ukuthi sithengiselane osikwanise ukuthengisa kungela okusihluphayo phakathi kwamabizwe amabili
inhlanganiso encedisa ukuthuthukisa ezamabhizinisi ezintred izakhokhela iqula lamankampani azabukisa kumbiso zagijima nxele kulo mhlangano we-Bayi National Commission omunye onxuswe kulo mhlangano njalo emela iZimbabwe community kweleBotswana umzana Sifas Chuma uthi kumele kukhulunywe ngendaba yokufaka umncelo odwa phakathi kwamazwe omabili oyi-one stop border
kwenza kube ne-smooth traveling of impahla labantu and all these things I think kuyadingakala lokho
uchuma uthi kuqakathekile ukuthi kukhangelwe emuva babone ukuthi zokuhanjwa isibanga esingakanani lokhu kwabanjwa iBayi National Commission yokuqala eminyakeni emine edluleyo kodwa abacumula ezombusazwe abafana lomnumzana efidlela ncube bathi ubudlelwano phakathi kukaMnangagwa loMasisi kumele kuqale ukuletha inzuzo ebantwini mahlayana
abantu bezimbabwe bethangelela ukuthi ubudlelwane lobo ngalesi sikhathi bube sebuthele izithelo ezinkulu
uncube njalo uthi kumele kukhulunyiswane kukhuzwane uma kukhona ongahambi kuhle kwelinye ilizwe okufana lokwephulwa kwelungelo loluntu ocubungula ezombusazwe kweleBotswana ezimele umnumzana Mulimi Isaac laye uthi kuqakathekile ukuthi imizamo yabomongameli ilethe inzuzo kuzulu jikelele
siyakubongela okwenziwa ngumongameli kodwa akube lezithelo kuzulu njalo kulohlaba lokusebenzisa izithupha ukuchapha umncele lolu daba lukhangelelwe ngabaningi
imizamo yokuthi kuqalwe masinya ukusetshenziswa izithupha ukuchapha imincele yatshana le migoqo onyakenye ngesikhathi idale lephalamende kweleBotswana liphikisa umbono wabomongameli bobabili besithi kungadala ukugcwala kwabezimbabwe kwelelo lizwe ngingumqondisi Dube oyindaba zestudio 7 ngisabron kweleBotswana